Iqembu le-platinum lithole umklomelo walo wakuqala ngemva kokuba ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Al Ahli elakule Egypt ngomgqibelo owedluleyo. Bekungumdlalo walo wesine kumncintiswano we-Total CAF Champions League iqembu le-FC Platinum njalo belingqotshwe kuyo yonke imidlalo emithathu ebeliyidlale phambilini. Leli qembu lihlohlelwa ngumgadli walo omutsha uStanley Ngala, yena obedlalela iqembu le-Manchester Diamonds nyakenye njalo uthengwe kuqembu elifanayo ndawonye lomdlali wenkabeni yenkundla uLast Jesse, laye odlale kuhle kakhulu ngomgqibelo. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-FC Platinum Lizwe Sweswe uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu ngomgqibelo, njalo indlela abadlale ngayo itshengise ingqubela phambili enkulu nxa kulinganiswa lemidlalo yabo yakuqala.
Abafana baphushe kahle, I think umehluko bekuyikuhlotha, sesidlala kuhle sibili but into ukuthi sihlotle intoingekho, so sibone sizama ukuthi sihlotha abafana ababili abathathu and namhlanje walakhona namhlanje ithe wahlotha. I think sizabaaekhathiuhlekhona
impumela yangomgqibelo itsho ukuba amathuba eqembu le-FC Platinum awokudlulela kwisigaba esilandelayo awasekho ngoba lisalelwe yimidlalo emibili kwisibaya sikagroup B, okutsho ukuba lanxa lingaze linqobe lingenelisa ukubuthelela imiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup B odlalwe ngempela viki edluleyo, iqembu le-Al Hilal elakwele Sudan linqotshwe nge-1-2 ngele-Etoile du Sahel elakwele Tunisia. Limpumela itshe iqembu le-Etoile du Sahel lalihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kwemidlalo emine. Endaweni yesibili kule qembu le-Al Ahli lona ile miklomelo yisikhombisa ngemva kokudlala imidlalo emine, kuthi ele-Al Hilal lihlezi endaweni yesithathu lile miklomelo yisithupha lalo ngemva kokudlala imidlalo emine. Imidlalo elandelayo yesigaba sikagroup B izadlalwa inyanga kazibandlela isisiyafika emaphethelweni, lapho iqembu le-Al Ahli elizamukela khona ele-Etoile Sportive du Sahel kungolwesihlanu mhla zingama-20 kuthi ngomgqibelo mhla zingama-25 iqembu le-FC Platinum lizancikilana lele-Al Hilal. Ulizwe Sweswe nguye obeziphethe esidukwini ngomgqibelo owedluleyo, kodwa kwimidlalo ezayo iqembu le-FC Platinum lizabe seliqeqetshwa ngumqeqetshi oyisizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Peter de Jong, yena obesebenzela iqembu le-Highlanders nyakenye. Ngiyimele e-Studio 7 ngikobulawayo, nginguJoseph Njanji.